So we seek out this end of a VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho nendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipality lo.
Izikolo zeKhansili zisalele emuva kakhulu.
Kwezokholo sicubungula ukuphathelane lemichado.
Kulaba abangachazi kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, ngoba lowo muntu liyahlala ilizwe lehlukaniswe ukufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana.
Kwezemidlalo lamhla, u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba ludumo edlalela iqembu leBhoso unetsayi moyo.
Kahle kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadinda bebacasa ukuthi ngu-super and then lasethatha kwama-supporters abo balikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lokusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho nendlela izikolo zekansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli kameya walelo dolobho uMnumzana Edwin Dlovu.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi akulamanzi edolobheni lokobuti lakoBulawayo. Ikhwela lawa manzi-ke amancane akhona siwasebenziseni ngokunandelela okukhulu kahle. Sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengekhansili sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo, ikakhulu u-60 avele laphana. Zavumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo saphinde sakhuluma la ama-policies ukuthi kulama-policies osakumele atshintshe, ikakhulu ipolisi ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko, ngoba ikhansili lokhu sifuna ukuba lesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi. Kanti izikolo zikahulumende kulomthetho othi abazali babumba ama-committees okuthiwa ama-SDC. Lawa ma-committees kwese kusuka yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo, i-administration, barani isikolo bavumelane labazali ukuthi kambe uze kumbe sithenge ibhasi kumbe uze sakhe i-ECD block kumbe uze sifake i-drawall kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration yesikolo-ke, kodwa kukhokhela-ke abazali ababekhethiwe okubiza kuthiwa i-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano odlulileyo okaSeptemba sisekhanseleni.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini ukuthi kuyini eliza kwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isombululo saphuma ukuqala sakhuluma ngokuthandaza yoyifoda enkulu yenaleyo ukuthi sithandaze uNkulunkulu, sicele bakithi lonyaka ezulwini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe nalokho okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nalawa amancane agcinakale, okuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khonahale emadamu kusuya kuma-pumping stations kuze kuzosika ezindlini zabahlali bedolobha lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke ku-Minister of Finance imali engange-14 million esihlanganisela ukuthi sisenzisana lezo zinto, ikanti sincedise le-pumping capacity ngoba siyananzelela ithi kule damu lensiza lelemtshal team event with a man to a farm to Japan over name is a coming to the table like a continuity of care. That could have noticed an exercise and the challenge is Mele or a phone out to the case. The only child I crossed up there. On a Yaka, the Miller
Edwin Dlovu, umsekeli kaMeya wedolobha lakoBulawayo, esixoxela ye ekhona le uBulawayo. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguJabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G ophathisa abahlala ezitaladeni labanye koBulawayo esebenza lenhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into kuqala engayitsho yikuthi into le siqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi funa ukuba registered sibe recognized or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule nxa ubona ukuthi kona ngingakwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besizifusa nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi eshi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no, but singamelele ukuthi sibe nama-millions. Even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngokukhula ngoba siqala saqala le template ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think kungabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered.
Abantu eliza kubali sebenza labo ngabantu abanjani njalo okulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathise sane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma semazweni ufuna ukukontribute hayi siyayamukela isifiso sedike ukuthi sibone nje abantu bencedakala.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu
kule ndaba e-counseling center? I-counseling center is becoming agent day by day because sezanenzela ukuthi khona abantu abaningi esebenza labo they're so much vulnerable and traumatized. Some of them because of the environment that they're exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso nxa singathola khona indawo esingakwanisa ukuthi sibe sikondakta ama-counseling sessions ngoba njengamanje silomunye umntwana kade hlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ekuhlala khona sehlala somewhere samnike imali esathi waqala ibusiness yakhe uyasebenzela kodwa inkinga sesele layo uthi yena akazafuna ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le chance le space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama episodes simnikeza ama counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engachiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi invite lapho esebenzela khona sometimes the environment yangkhona iyaba busy kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingasifanisi ukuthi libe lama private conversations ye umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akule omunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba yokuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba kathesi these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye athi ah ingxenye uzathenga izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukufikelela ama programs ezizabafundisa ama skills labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwansi ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane ejeneyo abantu laba because they have no access ku ama TV ama radio ama social platforms like internet some information bayathalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi kule izinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha sometimes bayabengakwazi ukuthi kwenzakalani bayabengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngesikhathi ze COVID babona nje sebechothe town ukuthi kuhamba njani sebezithi akwata kune kule corona kwata kule corona but la ukuthi bebe bezwisisa ukuthi kuhamba njani abantu bafa. This thing is killing people bebengelako because abalama TV abalama radio.
Kusigaba sabatsha namhlabe sixoxa nomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezitaladeni koBulawayo esebenza nenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Nxa lifuna ukuxhumana laye lingamthinta kunombolo yesithi +26377275271. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguJabo Kancube. Siyabonga Jaboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Owenze
isizwe.
Sigcina amasiko wethu.
Ninjani izulu kandaba lo? Umthembo Sithembayo ogives Dube ngikuhlelo ezamasiko lamhlanje ngixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ngikukhatheka kwezinduna ezizweni sikamthwakazi. Baba Ngwenya sawumukela kuhlelo baba.
Ngibingelela baba Dube ngiphinde ngibingelela kubalaleli nakubasakazi bonke nje.
Ye, akusitshele ke sizwa kuthiwa ke kulomcimbi ozabo khona. Wenduna ugampu abantu baningibona ngizani bangabe bemazi ugampu ukuthi mbasi akuthi ngamabushani khona
kunjalo baba Dube sikhangelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa kogampu ilaphayana emngceleni wegampu nesolotsho okulomfula nje abathi umanza mnyama baye baye kwethu bethu nonada kule ndawo ke lapho elamanciwa lapho kwakwakhele khona induna ugampu sithole ngenye yezinduna eyazwayo ukuthi yazalelwe endleleni xa inkosi uNkosikazi iyayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwazo yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-North West eMkhwahla ngonyaka ka-1832 uzokhumbula-ke ukuthi induna ugampu ishiyane nenkosi umakhokolondo olobhengula ingqungulo emadola abomvu nokuguqa engazendla wafowa ngeminyaka emibili bakhula-ke bebonke kuhanjwa nje kusuka khonale kuze kuyefika laphayana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise umaqhekeni ongomunye owaba liqhawa ngempela elasuka nenkosi uMzilikazi esizokuthiwa nabo babecishe belingana ngokweminyaka yokuzalwa nxa sebefika laphayana owasalaya laphayana ngukhokho wakhe umagogo onguye ozala umaqhekeni umaqhekeni wafika
ngapha kwelasekuhle noto. Yes, ngathi nxa sikhangela khonapho Ngwenya singathi kuqakatheke kanganani ukuthi kube lo mcimbi wonalo.
Kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kumbe ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwathiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka. Kungoba inkosi uMzilikazi engahambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba umaqhekeni laba yibo abathi no ngosunzilikazi lawe bebamzanelele lamadoda afana nabomkhabakhaba mfanazi nawodambisa amahubo mafu bathi sinawe sizofa lapho ofa khona nangempela iphupho labona laphuphupho lenkosi laphumeleliswa ukuthi wayenamadoda afana nayinto nogaba uqobo lwayo. Yikho-ke namhlanje-ke siya laphana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhohlwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu okuyiyona yaba nesandla ekutheni kwafika isizwe sakithi namhlanje. Njengoba uzokhumbula ukuthi igaba okwakuyibutho elalikholwa yinduna ugambu lalila lamathuba amaningi ayingaphansi kwayo. Okunamabutho amaningi kakhulu esingabalwa amabhudwana onyama yendlovu ukubala nje kuthanda emaningi ngaphansi kwegabha laphana. So yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna ugabu sifuke singakhumbula umntu omncane sesekhumbula umuntu omkhulu owaba yingxenye kwakhulu kwesizwe sakithi.
Hayi-ke siyamuzwa ubaba lapha-ke ungwenya bebuya lazo sibili kodwa isikhathi yiso singasavumiyo ukuthi sibe singanisi khonapho kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lithemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo. Ngoluvalise emoyeni ngumthombo osithembayo uKips Dube lilalo. Ngoba ngwenya siyabonga ungathina kusasa
bakho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshado. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni iverse ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi, lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzakubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi yananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi kugcina kusiba ngumtshato kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adam umngakhe, waletha u-Eve wamletha ku-Adam. Khona kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adam wakwamukela ukuthi hayi lo ulethwe nguThixo kini. Ngakho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu, njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu, awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonoku umuntu wesilisa uzakutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. So kokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu nguye owakuqalisayo. So singathi-ke phele wona umtshato into eyabekwa nguNkulunkulu. Okwesibili siyananzelela ukuthi lo owesifazane walethwa nguNkulunkulu ezomnika omngakhe. Ngakho-ke kulaba abangakatshadi ngiyalikhuthaza ukuba kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani. Konke khonokho kumele kube izinto uNkulunkulu akucebisa ngazo ngoba lowo muntu liyahlala kuze lize lehlukaniswe ikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana uThixo uthini ngalo muntu ngoba uNkulunkulu nguye kwazi isiphetho sento. So uyakutshengisa, uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha ngumuntu onjani. So abantu abaningi siyafuna ukuzidingela thina sikhangele ukuthi lo muntu lemali kumbe lo muntu unjani, sikhangela ngamehlo enyama. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo
langelihlo likamoya elivele emqondweni kaNkulunkulu. Uthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani. Njalo yamele kube into eka ingxenye yomthandazo wakho ukuba ukuthandazele lokho. Kulaba sebethathene uyadingakala ukuthi akhonto ukuthi hayi ingxenye lowa usuyuNkulunkulu athi kumthathe. Kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshado wakho. Atshintshe izinto oyakufunda izitshintshwe emtshadweni wakho. Nxa kulokunye ongakuthandiyo kulokuthi libe lisilwa lidlephana. Hambani esikhathini somthandazo. UNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana. Kube yi-prayer item, kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu ngifunkile umuntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi. Nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana. Baba egama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata. Kunemtshato baba emihle, kunemtshato eyinye engabe iphakathi kobunzima. Ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima. Ngiyathandaza egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Soko isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mina ngingomunye wabalimi esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi imali yethu kasiyiphiwe masinya ukwasidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare ngabasibali bathi siyalima sithi sifake imali ngale singasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi. Sicela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadayo ngomabele sabe sesiwafakile asimelanga silambe sisebenza sinje silambe sisebenzi.
Sikhuza imihlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalobojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni. Kambe isihluku bani sesenziwa yigovernment ebantwini. Abantu ngapha bayalamba inkomo ziyafa kakula manzi akula mgodi ugovernment eyigebhela abantu kodwa uyambe engelela abantu enika ama-receipt ukuthi abagebhe imigodi okungekho emthethweni. Asilankanisi khona asilankanisi phelelwe ukudla kasilakho kodwa ugovernment uhambe charja abantu kwazange egebhelela abantu le mgodi. Cela bakithi lokuzeni odoleli ke lifake size ukuthi wona umhlaba vele uthini ngosuku olwenziwa yihulumende ebantwini.
Selibonani selibonani lonke nje isihambisele wona la amazwi ethu esiwacelayo thina abanye abazali sigugura wonde uthi singogangeni singolahliwe nento besoze futhi siyihlalele phansi siyabe silokhu sikhuluma kuphela wazi wazasethini ngoba vabe besihlala khona kusemlageni egangeni sala sizonje sizozokhuluma kuthi hey kulapha lalapha labe sihlala khona vele azesizeluthazo sibuye ludo nasihlala etshelwa tshe ucuneni kusemlageni egangeni abahlali bendawo abahlezi yokuphela bakukhangelwe lenhlupho zabo.
Linjani emazimbabweni, linjani basakazi bethu be-Studio 7. Hayi ukuhlupheka kuphela abantu bakithi, ukuhlupheka. Intuthuko kwakuthiwa izadivasha isikhathi sekhethweni kodwa esikubona ukuthi ivasha yi ukuhlupheka. Abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu abathwele nzima. Bathwele nzima bayabotshwa ama-roadblock. Kunzima. So asizameni ukuthi silungiseni ilizwe lethu. Asilo lizwe elobuyanga, ilizwe elinothileyo kodwa iZanu PF hayi yehlulekile bakithi. Le CCC akimeceleni layo kidedela abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka besiyanga. Ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe eSadak ongathi noma iwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona. Ake sizame ukuthi sisupporteni sibonge ukuthi kona angeke silethele ukumehluko yini. Okhulumayo ngowashington incube etholojo
asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumbi abanomhlaba la kulomthwakazi khona sithi phambili ngomthwakazi emuva kasi soseduze la siya khona okhulumayo lichakwane elikhulu eplant asibone
kulezano kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo. So ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesisikhathi umuntu lo ngumhlobo lo ongazange wangena khonapho. Wena usesithi njengoba ekhuluma ulimi lololo userong sezinto zepalestina le-israyeli. Hayi khona thina lapha asili into zamajuda namapalestina. silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke and ayi problem ekhona kulambi kule part okuthiwa yizan kube le kube nama opposition you are alwa nani lezan not amashoni yiko nje ukungihlupha kakhulu kona lokuthi kahle abantu saphuma kulayini siyanga. Thank you.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamuhla u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu le-Highlanders. Unesai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
Unesai Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu zethu.
Mina ngizalelwe eMakhokhoba ngoBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School, ngathi secondary school yami eMzilikazi. Ngayisungena kuHighlanders kuma juniors ni under 13. Under 14, so nga progressor from there. Angena ku first team since 18 years siyadlala ku Highlanders.
Zikhona yini inkezo ozamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola e BAT Rose Bowl. Sathola le Independence, sikhathi udlale Independence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi Independence was the big cup ngayithola.
Igama lakho elithi Super labuya njani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngalithiwa ngama-supporters. Kahle kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadinda. Yibo bachaza ukuthi ngu-Super, Super, and then lasethatha ngama-supporters abo balikhulisa. Ye ekudlaleni kwami sibili kulama-players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uBoy Ndlovu was one of ama wingers ayehlupha ngoba wayespeed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu kulezi nsuku nxa uqethanisana ngesikhathi nalisadlala netsayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertainer abantu. Abantu bakholisa ibhora la nxa singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungalamali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje ukuthi ngidume nje ngibe ngumethayi ngibe ngusuper ngitholelele bizwe libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba. So kulento eziningi ezi-aplayayo zeleba lani lani kuyatshintsha into zahamba zatshintsha njalo.
Kukhanya eZimbabwe abantu badlala ibhola ezingeleli phezulu abakho ukukhokeleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu siyesaba ukungena ezikhundleni lezi maybe siyesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders but kuyabe kufunakala ukuthi lathi siyenze ama-courses awe-administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola sungangena nje ehofisini. Kuyakufuna ukuthi la ube kwazi ukuqeqesha ezintweni zoku-administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho okungafanani lebhora we-administration ozahlangana lakho. Kodwa kuhle nxa ule-administration ungumdlali webhora uke wadlala ibhora uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
Kunetime Moyo kulezi nsuku ngumphathi wabafana abadlala i-Highlanders Poso. Ikamela ngu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo nendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. Sizwe eziphathelane lamasiko abasakhulayo ezokholo lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.